Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 7 kuNtulikazi 2024 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje amapolisa ancitshe inhlanganiso ye Citizens Movement imvumo yokutshengisela isola ukubotshwa komholi welinye lamacele e TCC. Umnumzana Jameson Timba labanye bakhe kodwa linhlanganiso ithi izaqhubeka ngohlelo lwayo. Umnumzana Nelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilitane omutsha ngemva kokunqoba kukhetho esithi uloyisa ukuba iBhilitane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe. Ele Angola yilo elithethe inkezo yeCOSAFA ngemva kokubhaxabula ele Namibia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye Citizens Movement yona esekela icele le TCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi lanqabe encitshwe imvumo ngamapolisa bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela esitaladeni zeKaroi ngolwesibili besola ukubotshwa kukaTimba labanye bakhe abangamashumi phose ayisishiyangalombili 78. Abantu laba sebelamaviki amathathu bevalelwe estokisini ngemva kokubotshwa bebuthene endlini kaThimba mhlaka 16 ngenyanga edluleyo bethakazelela usuku lweDay of the African Child. Amapolisa athi babeqoqa udlakela kodwa bayakulandula lokho besithi babenanza usuku lolu ngokuthula futhi kungela sidingo sokungenela kwamapolisa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane eziphansi kwenhlanganiso ye-Action for Southern Africa lazo ziqoqa ukutshengisela kulelo lizwe zisithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Sixoxele sikhulumeli seTCC ekhokhelwa nguThimba umnumzana Promise Mkhwananzi yena othi amapolisa ephula amalungelo abantu ngokubalisa ukuthi batshengisele ngokuthula.
Thina sithi thina hayi usekelo somthetho iconstitution yeZimbabwe ivumele uZulu jikelele ama-citizen ukuthi atshengisele nxa enokukhonona abangaba lakho ezithileyo ezigoqela indaba zokubotshwa kwabantu ababesenza ama-programs abo ngokuthula.
Sizwa abanye abebandla lenu besithi ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa amapolisa elivimbile. Yebo kunjalo.
Uhlelo lokutshengisela sihlelo lwebandla, akula muntu odesignated ukuthi abizele abantu batshengisele. Uloba ngubani ulelungelo lokutshengisela ngaphansi komthetho welizwe weconstitution yeZimbabwe? Ethi uZulu uyakhuthazwa ke ukuthi insiste lokuqina ekhuluma ngodaba lokuthi amalungelo abantu asesekelweni somthetho kufuze ahlonitshwe. Xa abantu bevunyelwa ngomthetho welizwe ukuthi batshengisele, kufuze kuhlonitshwe konoko okusemthethweni, banikwe leyo mvumo yokutshengisela izikhalazo zababazi lazo.
UBabuThimba labanye bakhe babotshwa bebuthene kungeladlakela olwenzakalayo. Kodwa sizwa uMongameli Mnangagwa uhlala ekhuluma kulezinsuku esethusela esithi kulabantu abahlose ukubangela udlakela ikakhulu ngesikhathi somhlangano weSADC. Njalo kukhanya utsho abebandla lenu kumbe abebandla lenu bengaba yingxenye yabantu laba bakhulunywa nguMnangagwa. Ungathini ngalokho?
asibo bantu bebandla lethu ibandla lethu lizithulile thina sakhuluma kuphela sathi hayi ukhetho lihambeka la uhambanga kahle okwenziwe ayisikho ubaba mnankakho kamelanga abe sesihlalweni isadaka kumelanga ibuye lapha eZimbabwe izonika umnankakho ukuba umgcini isihlalo wesadaka ingobe isise uzulu wasezimbabwe jikelele ukuthi baye batshengisele ukukhulana kwabo xa bengabe bekhulana ngale ndaba akula muntu olelungelo lokwethusela omunye umuntu ngoba akula muntu owethe icala konke okwenziwayo kwenziwa kugxeke kusenziwa njalo kulungiselwa okubhalwe esisekelweni somthetho ese-constitution yezimbabwe
Isimo samalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi simi njani ngoba uMongameli Mnangagwa uthi kanye lapho eZanu PF bathi amalungelo bayawananza kakhulu bayawahlonipha ukwedlula uhulumende kaMgabe.
Balamaka akuna abalungelo abawananzayo ikubona obaba uThimba labanye besentulungeni bengenacala abalethayo bengenadlakela abalwenzayo. Babe zibuthanele ke benanzelela ilanga elikhulu iDay of the African Child ngokuthula ine-private place endlini kababa uThimba bengadisturbi muntu bengekho endaweni yomuntu. Amapolisa yiwangena emzini kababa uThimba abo pha abantu abafalele entolongweni abanalungelo lebheyili abanalungelo lokuya emakhothi ngalokho akulalungelo ehlonitshwayo eZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli secele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba. UThimba labanye bakhe bazamiswa njalo enkantolo kamantshingo lwesibili. Umkhokheli wamapholisa eHurungwe obhale incwadi yokwala ukuvumela ukutshengisela kwe-Citizens Movement, uChief Superintendent Karuru lesikhulumeli samapholisa elizweni lonke jikelele uCommissioner Paul Nyathi abadobhanga incingo zabo. Owayengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-CCC njalo oqoqa ukusungula ibandla elitsha umnumzana Nelson Jamisa namuhla wenzele amhlophe umholi kahulumende wakwelebhilithane omutsha umnumzana Kestama ngokunqoba kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo esithi uloyisa ukuba ibhilithane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe yona anti ilo hulumende ongamukelwa ngamanye amazwe ngenxa yokhetho olungahanjiswa kuhle. Eloba enkundleni ye-X, uChamisa uthe njalo eleZimbabwe lithwele nzima ngombuso omubi kanye lenkohlakalo. Ustama oyibandla leLabour ungene embusweni ngemva kokunqoba obe inhloko kahulumende uRishi Sunak lebandla lakhe lamaConservatives. Ibandla leli bese libuse okweminyaka elithumi lane 14 years ilandelana kuyilo elihlala linqoba kukhetho. Okwamanje ke singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabaka Ncube, namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. UNtando ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu esePlumtree eMathabeleland South.
Ngijabulile njalo ngiyathokoza kakhulu ukuthi lami ngibe yingxenye yalaba abakhethiweyo lonyaka kuba kuMandela Washington Fellowship ngoba ungananzelela competition yangkhona hayi inzima sibili ama applications abe maningi njalo ukuthi uzofinyelele kulithuba elihle ngoba ngikhangelele ukufunda kabanzi ngalokhu engikwenzayo emsebenzini ukuze lami ngithole njalo amanye ama leadership skills azangcedisa ukuthi ngisebenze kahle ngithuthukise isigaba sami leZimbabwe yonke.
Yiziphi ezinye zezinto ozikhangeleleyo ukuthi ube usuzitholile ngesikhathi liqeda i-fellowship le?
Ngifisa ukuthi ma i-6 weeks zeMandela Washington Fellowship seziphelile, ngibe sengikwanise ukuthi ngibe sengithole ulwazi lonke olwaneleyo olokuthi lami ngikwanise ukuthi ngibe ngumholi omncane ongcono, ngoba ngibuye lapha ngilama skills ami engilawo, kodwa njengoba abadala besisho bethu kufunda kuphele, ngikhangelele ukuthi ngifunde kabazi ukuthi ngiyenze njani ngcono umsebenzi wami.
Sesikhangela umsebenzi owenzayo eZimbabwe okwenze wathola leli thuba elokuphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Wenza umsebenzi bani njalo uphathisa njani uZulu?
Mina ngiwuntanga oyenza into ezimbili. Ngiyenza good governance le human rights lapho esifundisa ontanga nge-constitution yeZimbabwe, ukwenzela ukuthi bebewazi amalungelo abo lokuqhakathika kwawo. Siphinde njalo sibafundise abontanga ngokuthi kumele bethathe imanyathelo bani ukuze bekwanise ukuthi bekhulume nge-local governance yabo. Kungoba ungananzelela ontanga isikhathi esiningi baya bengakwazi ukuthi kumele ngithathe inyathelo bani ma ngivelelwe ngenye into. So thina esikwenzayo yikubafundisa ukuthi ma kulento enje kumele uhambe lapha lalapha. Okunye njalo ngiyenza i-advocacy for sexual reproductive health rights. Lapha sifundisa ama-adolescent girls and young women on how they can prevent themselves from getting HIV and AIDS, ngokuthi bengasebenzisa njani kumbe bengathola njani ama-PrEP methods lawa akhona eZimbabwe. Ngoba ungananzelela besile oral PrEP isikhathi sonke, kodwa sokule dapivirine ring le-injection esifisa ukuthi ngabe abontanga yindlela abasebenzisayo ukuze benqabele ukuthola igcikwane le-HIV and AIDS.
Ukhula nje ubukhangelela ukuthi uzafika kuleli izinga lempumelelo osofike kilo, njalo yiwaphi amazwi ongatshiyela abatsha?
Ngikhula bengivele ngilokunye engangufisa kusekhanda. Ngithe ngiqeda isikolo ngaziyenzela i-human resources management, njalo bengingazi ukuthi ngingazithola ngilapha ngalowo mnyaka. Kungoba ngithe ngiqeda isikolo ngabona ukuthi amathuba omsebenzi mancane, ngase ngiqalisa ngokuvolontiya. So ngithethe isikhathi eside ngizivolontiyela, ngisebenza lapha lalapha ngincedisa nje lapho kufunakala khona umuntu okuncedisa. Lokho kuba lithuwa elihle ngoba kuyafundisa njalo kuyagruma ontanga kakhulu, njalo kuyakukhipha entweni eziningi. Akulanto eziningi ezingakuthola uma kuwukuthi utshona ubhizi. Kathesi masikhangele sikhangele izinto zabo drug abuse lani, kuyakukhipha entweni zonke leziyana ma uhlala ubhizi uthola into yokuyenza. Engingakwa-advisor yukuthi ontanga lonke utshintsho qala kithi, yonke into iqala ngawe, iqala ngami. Ma ubona iproblem ecommunityni yakho, kumele kube nguwe osukumela phezulu uncedise kumbe uyenze. Ngikhula bengingakhangelelanga ukuthi ngifike lapha, kodwa ngibonga ukuba ngilitholile leli thuba.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika okwamaviki ambalwa. Asihlangane ningi esikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Tabo Kajahagulu. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs wakudube usiphatheleni kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina amasiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina amasiko
wethu,
sigcina amasiko
wethu.
Siyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yimuthembo sithembayo uGibbs Dube ngilapha eWashington DC. Namhlanje ke silo mama esiqoqa laye ake sizwe ukuthi ngubani lo mama.
Mina nguthandwe Mahleka. Ngithanda ukuzithi intombi yaondlovu isiqamu lamayezi sakomthombeni. Ngisuka ke elwagwelu kuchifu sogwala sisenothi enotshangana.
Yes, siyabona ukuthi wena uphila kwendulo, akusitshela ukuthi wenzana emaphandleni khona pho. Njalo ukubani khona pho indawo yangkhona? Ngiyangkhaya kumbe ngiyakho?
Ya, lathe ngkhona kusekhaya, ubaba wami uMahleka. So uMahleka isene myami kodwa singabo kondlovu, umama ngumadube. So ke lapha kusekhaya ukuthi lapha engikhulele khona, kodwa mina ngizalele ogogwe, Denisa sesithutha ke sibuya lapha esikhona kathesi kusabhokusweswe osogwa luchifu wethu, ngihlala labazali bami.
Yes, siyabona uphilo kwendulo akusitshele ukuthi usebenzisa ubulongwe, liyagudula ngabo, into ezinjalo. Akusitshele impilo yemaphandleni khona futhi
nje. Hayi, ngapha siziphilela kuhle nje. Cha, umoya kakhulu, impilo esiphila nje everyday. Ila nje problem la, ngisiphilela nje kamnandi kanjalo.
Uyabusenzani khonapho ke emthonjeni uthwala ngekonxa ngekanda akusitshele ngesintu khonapho usenzayo khonapho.
Ya, lapha ikukhule esikwenzileyo njengomntwana oyinkazana. Ngiyavuka ekuseni ngithanyela iguma lami ngibasa umlilo, abazali bami lapha abazavuka khona yabe sengiqedile ukwenza konke lokho, sevaka amanzi awethile lapha.
Uyakwazi ukugudula ngodaka kumulo?
Sidi kakhulu, ngiyachaya even ubulongwe sidibi. Ye,
akubatshela abantu phela abakwazi abaningi ukuthi khonokho vele kwakusetshenziselwa kudala.
Sesasivele sikwenza kudala, ayikho sibili sikwenza kathesi. So khonapha ngifuna ukuthi ngicole nje yami yokulala, futhi ngiyicole ngodaka. So ngizacola-ke, ngaceda ukuchola sengifaka amagrini kathi, kodwa kathesi akula magrini ngoba kuyathisa. So ngiyalungisa amabhleki.
Amabhleki wona lawo kuyini?
Ngathatha amahlanga akho lana omuntu siwathisa, engakathi ukuthi ebe ngumlotha, suthatha amanzi suthela elokhu eyi-black kanjalo emnyama, suthela amanzi. Ungathela amanzi uthatha lawana amahlanga lawa siwafaka-ke emgqonyeni wakho eziko, ungafaka eziko siwabucuza abe yimpuphu. Engaba yimpuphu sayeke laxwade ngaxwade ngaxwade, sufaka-ke suphehla, ngani ukuphehla amahewu. Ye, suphehla engajiya lokho ngani uyakuthanda, engabi liporiji porijhi kodwa ejiye nje, then engaphola suhamba-ke siyafaka endlini yakho.
Uyabe usenzani ngakho khonokho? Uyakugudula ngakho?
Iyabe ithiwa i-black polish le, siyakugudula ngayo ngoba thina phela silasisawasamiki, so siyasebenzisa udaka. So kakamnyama kube kuhle nje, ucabanga ukuthi umuntu ufake ipolishi la, kathi hhayi sifake amabhleki. Lokho yikho esivele sikhule sikwenza ekhaya.
Ye, lo-ke nguthandiwe Mahleka, uzibiza ngokuthi ngu-the YouTuber, uyangena ku-YouTube. So ku-YouTube vele ungena nsuku zonke?
Ye, ku-YouTube angeni nsuku zonke, la malanga ngiyakwanisa nje ukufaka kubikilitha, kodwa ngiposta kathathu ngeviki, Monday, Wednesday, le-Friday. Ngikhonapho ngiposta khona amavidiyo ami amade okwama-15 minutes, kumbe 20 minutes, kumbe 25.
Ye, akutshela abantu ukuthi bakuthola njani nxa bekudinga?
So laba abafuna ukundinga ku-YouTube nguthandiwe Mahleka, ku-Facebook nguthandiwe Mahleka page, ku-Instagram nguthandiwe Mahleka njalo, laku-TikTok nguthandiwe Mahleka.
Siyabonga kakhulu, ungadinwa kusasa.
Hayi, ngiyime mbongayo.
Hayi-ke lamdlasima lapha kusigaba zamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Bele lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube lilayo.
Abadala
bayakutshela bathi salulandela,
salulandela
iwonomsi.
Themba Sithembayo uGibbs wakoDube, siyabonga. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi uSenispanda.
Ngiyabengelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga ukuba litholile ithuba lokulalela njalo lokuba ingxenye yenkonzo yanamhlanje. Inkosi libusise kakhulu. Ngifuna ukuba namhlanje kuliviki asikhangele nini udaba lokubonga. Baningi abantu bokuthi nje empilweni utshone khonona ngayo yonke into, akulanto umuntu ayibongayo. Ungaze umenzeleni, kungaze kwenzakaleni empilweni yakhe, utshona ngaso sonke isikhathi ekhonona. Ngakho ke bemfuna sibale kwabaseKolosi ichapter ka-3 ivesi ka-15, ukuthula kukaKristu kakubuse ezinhlizweni zenu, ngoba njengezitho zomzimba munye labizelwa ukuthula, njalo bongani. ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo lapho lifundisana njalo liselulekana ngenhlakanipho yonke ngamahubo amaculo kanye lezingoma zakomoya lihlabelele lilokubonga uNkulunkulu ezinhlizweni zenu njalo kukho konke likwenzayo ngelizwi loba ngesenzo konke kwenzeni ngebizo lenkosi uJesu libonge uNkulunkulu uyise ngaye. Ngakho siyananzelela ukuba uPawulu lapha mbalile amavesi amathathu. UPawulu wonke lawa mavesi ucina ngokuthi bongani uNkulunkulu. Ngabe kumbe lenzani, kumbe likwenza, likhuluma, kumbe likwenza, likwenza ngezandla, kumbe kwenzakalani, kumbe liyakhonza, kumbe lisemsebenzini. UPawulu uthi yena ngakho konke bongani uNkulunkulu. Uyachasisa yena ukuba nxa siphila thina impilo yokubonga ngaso sonke isikhathi, ukuthula kwaKristu kuyabe kubusa phakathi, kuyabusa phakathi kwethu. Njalo uyachasisa ukuba yena uKristu nxa simbeke enhlizweni zethu, kungabe kuyikuyini okuyabe kwenzakale kithi okungasenza ukuba sisale sikhonona. Kodwa yena uPawulu uthi buyani ngokubonga. Kuthi ukuthi isikhathi esiningi into eyenza ukuthi umuntu angaboni abe nokukhonona, uyabe engamboni uNkulunkulu, kumbe ngithi uyabe engaboni isandla sikaNkulunkulu kuyo yonke into. Nxa sikwazi ukuba uNkulunkulu gala kuthi kumbe ungaphakathi kosimo sokuthi ulwandle luyabe ludikinisa isikepe lapho phakathi kwaso, kunzima kungani kawusoze uphume phakathi kwalowo mumo. Kodwa nxa ubonga wena uyabe usithi uNkulunkulu ngiyakwazi ukuba uphakathi kwesimo lesi engiso. Ngacabanga abafundi bakaJesu sebephakathi kwebholoho lapho phakathi kwesikepe, kwakunzima khona, kunzima buchaya amanzi ulwandle lubuya ngolaka, becabanga ukuthi abasoze baphume bayo bubha bafele khonapho. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu wayekhona waletha ukuthula. Ngiyakhumbula njalo lezi yazinsizwa ayezaphoselwa yinkosi phakathi kwezilwane. ODaniel bavuke ekuseni izilwane lokhu zingabadlanga, abanye baphosele emlilweni phakathi kwelangabi, bathi bephakathi kwalo kwabonakala indoda yesine ihamba phakathi, baphuma bengazange batshe loba kumbe kulani kwabomba isigqoko kumbe okunye okwakubamba umlilo, baziphumela nje lokhu benjalo. Kutshengisela ukuthi babebonga bona bephakathi kwaleso simo, phakathi komlilo kodwa bebonga uJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuba ngiphakathi komlilo kodwa lokhu ngiphila. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuba ngixotshiwe emsebenzini kodwa ngiyaphila njalo lokhu ngikwazi wena. Ngiyakwazi ukuthi abanye uyabe uphakathi komumo ukuthi lo muzi uyabe usudilikile, kodwa ungabonga uNkulunkulu uye esigabeni sokuthi umbonge. Umekelele uNkulunkulu akulungisele izinto zakho. Siyabonga sithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyakhumbula namhlanje kusihle ukuthi kumele sikubonge ngaso sonke isikhathi. Siyabonga Baba ngempilo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ofike phakathi kwesigaba sokungakubongi. Ngegama likaJesu, amen.
Sibonge umfundisi uSeni Sibanda ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Tiyani indlebe ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ele Angola liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu eCOSAFA Cup namuhla ngemva kokubhaxabula ele Namibia nge-5-0. IZimbabwe yona iphume kulomncintiswano ngeviki edluleyo ngemva kokunqotshwa yiKenya. Kusenjalo, oqhuba inhlelo zokuqeqesha abasakhulayo kwezenguqu uChamnora Maphosa uthi labo asebedlala kuzinga laphezulu kumele baphathise amaqembu amancane lapho abaqala khona ukudlala ukuze lawo maqembu athuthuke. Kubika uJoseph Njanji.
Maphosa uleminyaka edlula amachumi amabili esungule iqembu leTigers lona eliqale lisaziwa ngegama elithi Makokoba City Warriors. Sekunabadlali abaningi abasuke kuqembu leli baya kumaqembu amakhulu. Ngokunjalo uMaphosa uthi iTigers idinga usizo lwemali lokunye okuthiyeneyo ukuze iqhubeke ikhiqize abadlali abalohlonzi njalo ingachabalali.
Kumbeni laba bebedlala kuPremier bangasincedisa labo kumbeni. Kumbeni amatimu babethatha abantwana be sabezithi basincedise. Njengoba bekwazi ukuthi kona bona bayacupha lapha kithi la angake ngasula ukuthi why bengakwenzi because imkhono emoyelizwe la wonzima futhi babona abanye bayake basiphathisela babadonata besiphathisa bebizwini kwabantwana esikhipha zokutrainisa asibona ukuthi akuright skiphe abantwana kuzidakamizo ezize kunathi utshwala amantshengu laba lani lani.
UMaphosa uphe umzekeliso wabadlali abaludumo abakhulele ezandleni zakhe kuqembu leTigers.
Ngilo Koti Makarute wasukala ngilonqobi uMasuku wasukala wathathwa nguMathembe lapho ehlahlendisi azange sidele azange sithini la namhlanje iko yabona ke khathesi silabantwana abayi-6 abakwailenders khathesi abadlalela iPremier abasukela
abadlali apha isithupha abakhulunywa ngumaphosa laba bagoqela uPrince Ndlovu uDarlington Nkuli kanye loJillian Nyathi bona abatshengisa ukuba balekusasa enhle kakhulu emdlalweni wenguqu. Iqembu le-Islanders libaphe amabhola ngemva kokuba beliphe labo badlali kanye labanye. Ubudlelwano bukamaphosa leqembu le-Islanders buqale ngo-1974 ekufikeni kwakhe edolobheni lakobulawayo evela eBuhera.
Mina ngadlalela iMathiasi i-Islanders siyayithatha abaplayers ku-redisini kwazoba le Mathiasi yikho kwase kuthathwa amaplayers la-Islanders manje segruma abafana besuka kuma-juniors besiya kumathiasi besuka kumathiasi bahle bangene kwa-Islanders kwakunjalo.
UMaphosa usele minyaka engamachumi ayisikhombisa lanye yokuzalwa njalo siwachiyela wayengumdlali wakhe uWilmot Gwenda ukuba ngumqeqetshi weqembu leTigers. Batholakala endaweni yeThabiso Youth Center elokitshini leMakokoba njalo balamaqembu abasakhulayo amathathu adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A lawa ngathi awe under 13, under 15 kanye le-under 17. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Themba Maseko sichayela wonke amakholwa lamhlanje kulusuku lwangesonto. Themba Maseko nxa ulalele ngicela ungithinte ngoba uthembisile nyakenye kubana kusiyaphela umnyaka uzokuba ukhiphe idlalade elimnandi likamasikandi ele gospel kodwa angisazanga ngezwa kuwe. Siyabonga kungasenani umculo omnandi kakhulu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Citizens Movement ithi iza kuya phambili ngokutshengisela isola ukubotshwa komholi welinye lamacele e-Triple C umnumzana Jameson Timba labanye bakhe lanqa incitshwe imvumo ngamapolisa. UNelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilitane omutsha. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.